Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani zulukwandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlazi ku 20 Ncwabakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5643 asebetholakale belegcikwane le COVID-19 elizweni yabulala abalikhulu lengxenye 150.
Incwadi le iyathinta ikakhulu indaba eziningi kusihluphayo njengeMatabeleland ukugoqela udaba lombhoqazwe wegugurawundi eligoqela njalo kuswelakala kwentuthuko eMatabeleland.
Abenhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu emandebeleni sebebhale incwadi eqondiswe enhlanganisweni zamazwe omhlaba bekhonona ngesimo sokwephulwa kwelungelo loluntu elizweni.
Sicela thina inkokeli ye-AU uba uRamaphosa akwazi ukungenelela endabeni zaseZimbabwe. Angenelele ke ngepolicy ethi yona African Peer Review Mechanism.
Kulequla lezizalwane zeZimbabwe elihambe ngenyawo lisuka eJohannesburg lisiya ePretoria ukuyafaka isicelo sokuthi eSouth Africa lingenele kudaba lweZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sebezinkulungwane phose eziyisithupha 5643 asebetholakale belegcikwane lecoronavirus elizweni. Leli gcikwane selibulele abantu abalikhulu lengxenye 150 kwasindaba zinkulungwane ezedlula ezine 4,442. Abe African Union bathi emazweni awezwekazi le-Africa asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1.1 million. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lane 26,618. Kuthi abe koleji le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula amachumi amabili lambili 22,000,004 abafunyenwe bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyagalombili 788,803. Abenhlanganiso zabalwela amalungelo oluntu esigabeni semandebeleni sebelobe incwadi eqondiswe kumongameli Emmerson Mnangagwa uhulumende weZimbabwe. Inhlanganiso zamazwe womhlaba isigoqela United Nations, SADC, African Union lezinye bekhonona ngendlela uhulumende weZimbabwe aqhuba ngayo umsebenzi esephula ilungelo loluntu ikakhulu ukubopha lokuhlukuluza labo abamsolayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Encwadini le abayilobe izolo abenhlanganiso lezi bathi bakwenze ngenjongo yokubonisa amazwe omhlaba ngocuku olwenzakala eZimbabwe abathi lulakho ukuletha ukungahlaliseki hatshi elizweni kuphela kodwa lasemhlubulweni wonke nje wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo, umqondisi we-Habakuk Trust oyingxenye yomanyano we-Civil Society Organization of Matabeleland, uchasisa ngale incwadi.
Iyathinta ikakhulu indaba eziningi kumbe okuningi nje okusihluphayo njengeMatabeleland ukugoqela udaba lombhoqazwe wegugurawundi, kuswelakala kwentuthuko eMatabeleland, lokuhlukunyezwa lokungaphathi kahle kwabantu baseMatabeleland.
Olwela amalungelo oluntu ongumabhalane jikelele we-ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uvumelane lo Nkomo
ukuthi abantu befe bethule nokuthi umhlaba ungabekwazi ukuthi zona inhlanganiso zeMandebeleni zicabangani kungaba into embi kuhle zizikhulumele zitsho ukuthi hayi okwenziwayo lendlela okukhulunywa ngayo iyo indlela eyasenza saphela njalo ukuthi umhlekazi uNdlovu akathi kwabo bishop abangusikisi ebe nguyokhethwayo kuyatshengisa sobala ukuthi silokhe siku 1980 ngegugurahundi amaNdebele alokhu ehlukunezwa ezondwa kodwa kuthi lathi siwubikele umhlaba usokukumhlaba ukuthi yagoqa izandla kumthen uyamalati.
Umnumzana Efi Ncube omunye njalo wabalwela ilungelo loluntu uthi incwadi iqondile ngoba uhlupho olukhona ezweni selifuna umhlaba ungenele.
Isimo siveza kamhlophe ukuthi uhulumende weZimbabwe kazilungelanga ukuthi alungise lokho abantu abakhala ngakho ukuhlukunyezwa kwabantu kubandlululwa kwabantu basemathibeleleni. Yinto esidinga umhlaba, udaba lolu seludinga umhlaba wona wonke jikelele. Ngakho ke lokho abakwenzileyo ukubhala bethatha lolu daba belukhweza emhlabeni phezulu benze into efaneleyo, into eqondileyo.
Kukho konke osekuthe kwalotshwa zinhlanganiso ezizimeleyo, sekuke kwalotshwa ngezinye njalo inhlanganiso ezehlukeneyo ezweni, kodwa uhulumende kumalanga adlule utshele iqula ebelithunywe ngumongameli wakwele South Africa uCyril Ramaphosa ongumgcinisihlalo we-African Union ukuba akulanhlupho eZimbabwe njalo akulamalungelo oluntu ayephulwa nguhulumende. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ephendula incwadi elotshwe ngamabishop abenkonzo ye-Roman Catholic ukhethe ukuwasola esithi kawachiyane lezombusazwe akhangelane lokukhokhela amakholwa enkonzo le ukuba asindiswe. Ethi inkinga ezibhekane lelizwe kwezomnotho zibangelwa izijeziso ezafaka ngamazwe athuthukileyo afana leMelika, hathi inkohlakalo etshona ibabazwa ngabantu. Inhlanganiso ezizimeleyo zisole kakhulu ukwephulwa kwamalungelo oluntu, ukubotshwa kwabantu mahlayana, ukungabi lentuthuko esigabeni, ukweyiswa nguhulumende kanye lodaba lombhuqazo wegugurahundi uhulumende alokhe edonsa inyawo ukululungisisa lokubandlululwa mgceke kwabantu lesigaba nguhulumende. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iningi labantu enhlangothini ezehlukeneyo zempilo elizweni baveza ukukhathazeka ngokwenza kukahulumende lapho ekhuzwa esetheswa amacala. Bonke abazama ukumbonisa ngomonakalo selizweni kulokuthi azinuke amakhwapha alungisise inkinga ukukhalazwa ngazo. Lokhu kuza ngemva kwempendulo kahulumende kuncwadi elotshwe inkokheli yenkonzo ye-Roman Catholic Church ngesimo esiselizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ekuphenduleni incwadi elotshwe inkokheli yeZimbabwe Catholic Bishops Conference ZCBC emele uhulumende, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukhethe ukungaphenduli izikhalazo ezimunyethwe yile ncwadi kodwa esola amabhishobhu ngokuyiloba. UZiyambi uthi okwenziwe ngamabhishobhu la kuphambana lokumele kwenziwe ngabezokholo njalo kuyikweyisa ubukhokheli bebandla lakhe lohulumende.
By allowing themselves to be manipulated into joining what is so clearly
khona ukuthi bavumele ukusetshenziswa ukukhuluma ngezinto zamanga ezingekhoyo abebandla lesikatolika leli kungcolisa igama labo kanye lelabazalwane balolukholo. Akula nkinga ekhona eZimbabwe, ilizwe alikho kulesi simo esibi esichazwayo kwezonotho lenhlala kahle yabantu.
Enye ingcwethi yecubungula ezomnotho ephatheke njalo lakumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu umnumzana Masimba Manyanya uthi okwenziwa nguhulumende kuyadanisa. Okusekelwe ngumnumzana Prosper Dube wasemzini weQueensdale eHarare okhuthaza uhulumende ukuba ehlukane lomkhuba wokulandula into ezimgceke.
Uhulumende wakuleli kudala engavumi amacala etheswa ngabantu langama organizations ezama ukumbonisa ukuthi into ayenzayo leyi ibulala ilizwe, kusibisela emva kakhulu kakhulu.
Abebandla le Zimbabwe Communist Party ZCP bathi uhulumende uyawalahla amathuba ukuthi akhulumisane lozulu lapho kuthe kwaphakanyiswa indaba emsola unobhala waleli bandla esigabeni sakobulawayo umnumzana Bekithemba Lubambo uthi kuyadanisa osekusenziwa nguhulumende kamnangagwa.
Besicabanga ukuthi ngemva kwenkulumo kaMonica Mtswanga embi akade iqondiswe kwabezonkulu umongameli Mnangagwa uzaphozisa umlilo kodwa laye simbona ewagcizelela amazwi lawo enzondo esithi abezenkolo nqa befuna ukukhuluma ngokwenzakala ezabelweni abajoyine ipolitiki. Thina siyazwisisa ukuthi kungani abamansonto bekhathazeka ngenhlupho eziselizweni ngoba insonto kulapho abantu abathola khona ithemba lokuthi izinto zizalunga. Abaphathi bamansonto bathwala nzima ukuthumayeza abantu abalandileyo abangalamsebenzi lendawo yokuhlala.
Udubo ngohulumende kamnankagwa lezanu PF uLubambo uthi yikuthi uhulumende akalithandi iqiniso lapho elitshelwa.
Uhulumende akakwemukeli lokho ngoba iqiniso kalithandi funa ukutshelwa ukuthi wakhethwa nguNkulunkulu.
Kodwa uhulumende uthi akukho nkinga elizweni njalo okwenziwa ngabezokholo yikuphambana kumsebenzi wabo wokuhola amakholwa ukubadonsela kundlela zikaNkulunkulu zokuphila hatshi ukuphatheka kwezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uvuke ngolaka ethuka amabhishopu esikatolike esithi abaphume mgceke nxa sebefuna ukungena kwezombusazwe benze njalo hatshi ukucatsha ngecawe. Lokhu ukutsho lapho ekhuluma emhlanganweni wedale laphezulu ebandleni lakhe eleZanu PF Politburo izolo eHarare. Uhulumende uthi okuyinkinga osekuphazamise isimo somnotho eZimbabwe yizijeso zomnotho ezabekelwa inkokheli ebandleni leZanu PF lohulumende wakhe ngamazwe athuthukileyo aguqela eleMelika. Kodwa benhlanganiso zokholo ababalisa abeZCBC lezinye kanye lezabalwela ilungelo loluntu baveza ukuba okuqhubeka kubulala umnotho lokudala ukungahlalisekeli elizweni yimisebenzi yenkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Live Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Amazwi enkokheli yabokholo lwesiRoma eZimbabwe Bishops Conference awukusola uhulumende ngokwephula amalungelo kaZulu lempendulo kahulumende eyamazwi la asedale inkulume ebantwini abaningi besithi uhulumende wayengamelanga aphendule ngamazwi alukhuni njengalawo asethulwe iziphathamandla zakhe ezibalisa umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Kodwa bakhona abathi yona inkokheli yamabhishopu eRoma yayingamelanga icothoze uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Yeah, impendulo lezibuye ezivela kumongameli nominister uMtswanga nxa ukhangela indlela amabhishopu abeka ngayo indaba yabo asompendulo ebezingacatshangelwa ukuthi zingabuya ebantwini abadala abasiphathele ilizwe ikakhulu kuminister uMtswanga. I-response yabo ayihambelani lama-issues afakwe ngabobhishopu. Singa umongameli lokuba kusekakhuthi ngabo babizile abafundisi bengakakhulumi lutho emphakathini, bahlale phansi azwe ama-issues abo, udiscusswe babonke bangaphumalele lecebo bani kuma-issues akhulunywe ngabafundisi. Kulokuhlayaza abafundisi ngendlela umthwanga yenzwe ngayo and last statement sakhe asizwakala ukuthi kade bekuvele kutheni kuye umthwanga ngendlela esibhalwe ngayo, kungathi kayisuke lokuba nguye obhalileyo. Abanye baze bathi ingxenye ngomlamo
Nanto ke udaba mthiyani, uthini wena ngalokhu osekhulunywe ubaba uFuzwayo?
Ngivumelana laye uFuzwayo. Ngibona ngani abadala bathu angikwazi ukuthi kusukusuka kuthini inkokheli zethu. Okokuqala, ngivumelana loFuzwayo ukuthi i-statement sikaMonica Mtswangwa, ngicabanga lami njengalaba abacabangayo ukuthi ngani sibhalwe ngumkakhe mhlawumbe edakiwe, ngoba akuyangqondo ukuthi Bishop athi ebhale incwadi engu-7 yena abesesiya ku-statement sakhe angakhulumi ngezinto azirayizwa ngamabhishop, kodwa abesesuka athuke asingle awuthi ubhishop uRichard Ndlovu aqalise ukuthuka akuyithatha afake i-tribalism phakathi afake into zegugurahuni. Yena kumele ukuthi ngabe ngumuntu okungabantu omuthi ngabaxolisa abantu ngegugurahuni. I-statement sakhe si-offside kuhulumende ka-Emason Mnangagwa, i-statement sikaMonica Mtswangwa si-on goal eyangisayo. Bengikhangelela ukuthi umongameli-ke kuzathi sokunjalo aphume akhulume i-statement esakhayo, angaze walaye wajika wachilisikeyi futhi njengominista wakhe. Leso futhi njalo uhlupho esesilalo engithanda ukuthi ndiwadresse sosoluluhlupho embona ngani kokuqala la mabhishop lawo enza iphutha, embona ngani futhi le hulumende layo wenza iphutha. Akusasisakhulumisani njengabantu, sesikhuluma ngemidia. Amabhishop kwakumele ukuthi okuqala lawo amdinga umongameli ayehlale laye phansi ambonise iphutha alenzayo. Kulungiswe njalo la, benze njengabantu abadala, benze njengama-social media activist abafana abancane abathi nxaza ngabhala incwadi bayibhalele ukuyimidia. Yikho mbona kwaba le phutha khona.
Nanti udaba mnumzana Fuzwayo, uyavumelana laye yini lapha ubaba uSibanda ukuthi hayi labo bishop labo baphambanisile, ngabe ke badonsela ngasese umongameli baxoxisana laye kulokuthi bahle bakhaze imbiko yabo emphakathini?
Silandela sibuyela emuva, isiqiniso elikhona ukuthi sesikezezwa kusiba lama-engagements phakathi kukamongameli labantu be-church mbijana, sike sezwa okungangokuthi ingxenye bakhulumisana. And then okwesibili besokusithi khona i-situation ebesesikuyo njengelizwe kwakhathesi, umhlaba wonke ukhala ngelizwe kangaka, ungaziwe kuliphi khona Zimbabwean lives matter kuze kokunalangobani. I think abafundisi ngabe kade be-right ukuthi bethi njengoba kuvele kulo msindo omngaka, kambe mongamele umsindo lo uyawuzwa yini? Lakho babehlele kufaka emphakathini ukuthi hayi na sibeka le ndaba kumongameli, sicele ukuze kubona sikhulumisane ngendaba le ekhulunywa ngumhlaba wonke, ngoba kulanto entsha abayikhulumileyo ekade iyimfihlo. Into evele ikhona eyenzakala elizweni lo mongameli ozaziyo ezaziyo ukuthi bekumele ukuthi nxa sebekubeke kanjalo bese bebabiza hayi sizizwile izikhalazo zenu made asiyenzeni sithi unokuthi bephendule ngendlela abaphendule ngayo. Ikakhulu umongameli mna bengisathi sina uzakuyeza ebhula umlilo oqalwe ngumtswango apholishi indaba elolo ngathi hayi bantu sizwile sizababiza befundisi sehlala phasi sikhulumelayo. Wayelaye wabuya wabhomba futhi wathi nxa livele linjalo hambani kule fomu iphathini.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungaphosele ukucina baba Sibanda?
Engingalitho ngelokuthi i-situation leyi isibhedi kodwa ayikabi mbi kangako. Nxa abantu bangahlanganisa ingqondo bonke bayekele ukukhulumisana nge-social media bakhulumisane. Engisasele themba lakho ngelokuthi umongameli kuzamele ukuthi laye labo futhi abafundisi kube khona ukudingana abantu laba bahlale behind doors, amabhishopu la ngabantu abakhulu kakhulu singakhangelela ukuthi bakhulume into zabo nge-social media. Esikhangelela nje ukuthi ngufuzwayo ukuthi babe ngabantu abadala abahlalisana phansi. Singithemba ukuthi siyafunda ukuthi kasifundeni ukukhulumisana ngo-social media, sabe sihlabela ukuthi sicakezelwe ngama-supporters kodwa bese lwalo omunye laye bese gwanye siyale kasindawo. Ngithemba ukuthi siyafunda njengabazibabhweni ukuthi asifundenini ukukhulumisana.
Umnumzana Angliston Sibanda ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa indawonye lo mnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kulequla lezizalwane zeZimbabwe elihambe ngenyawo lisuka eJohannesburg lanzelayo fika emahofisini kaMongameli Cyril Ramaphosa ePretoria lisiyamcela ukuthi athathe amanyathelo abanzi ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. UBenedict Nhlapho siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqula labeZimbabwe laba abahlanu lingene kulolu hambo lwamakhilomitha ngamachumi ayisithupha ngehola lesijagalombili ekuseni. Obekhokhela lolu hambo umnumzana Trustin Ndlovu ongumgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa uthi bafisa ukwazisa umongameli Cyril Ramaphosa lenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa i-African Union ukuthi isikhathi sokukhuluma ngeZimbabwe sesedlule sekufuneka amanyathelo aqatha.
Sicela thina inkokeli ye-AU uba uRamaphosa akwazi ukungenelela endabeni zaseZimbabwe, angenelele ke ngepolisi ethi yona Africa peer review mechanism. Umthetho ovumelayo ukuthi amanye amazwe akwazi ukungenelela endaweni zezelinye ilizwe lala e-Africa. So ngaleyo ndlela sicela ukuthi uBaba Ramaphosa akwazi ukufaka i-issue yaseZimbabwe ku-agenda.
Ngenxa yokuthi abeZimbabwe laba abenelisanga ukuthola imvumo yokufola emgwaqweni omkhulu olubhekise ePitori, amapholisi abakhiphe kulumgwaqo athi bahambe ngemigwaqo emncane. Kodwa komunye wabebeyingxenye yalolu hambo unkosazana Deborah Phiri uthi njengoba bebalekele kwele South Africa sekungumlando kaRamaphosa ukuthi asize laba bantu asebebaleke kubo bazogcwala ezweni lakhe.
Sila kuya ngithi kumele abenjani asize like yena makhuluma I'm sure uza kuzazwakala like kunzima, I'm telling you kunzima. Nathi we wish ukuthi sibe kulelethu ilizwe wabo sibe free sibe independent mara angeke sikwenze lokho because ekhaya ku worse.
Omunye wabebe kulolu hambo unkosazana Loveness Kotora uthi bafuna uRamaphosa azi ukuthi uhulumende kaMongameli Mnangagwa ufuna ukususela amanqe yiloba ngubani ozama ukukhonona ngalokho kwenzakalayo. Le yinto egcizelelwe ngumnumzana Emmanuel Banda wabeyingxenye yaleliqula esithi kufanele i-AU ingenele umumo ungakafiki kusibanga sokungalawuleki eZimbabwe.
Kele ukuthi sifake attention ukusadiki ku-African Union sewule mnyaka sikhuluma bengasizwa. I-Gugraund yabuya yadlula, kwabuya i-ESAP yadlula, kwabuya uMrambathina badlula, manje sewule Gugraund futhi esithathu. Abantu sebebulawa, ba-abductor. Ngakho sithi uRamaphosa le-leadership yase-Africa jikelele iZANU-PF is a threat to African security.
Iningi lezalwane zeZimbabwe bakhombise ukusekela uhambo lwabahlanu laba. Kodwa ke bakhona bathi yinto engasoke isize lutho. Imizamo yokuthola kuphawula kwebandla leZANU-PF ngalolu hambo lenhloso yalo ibingakaphumeleli ngesikhathi kuphethwa lolu daba. Umnumzana Thasin Dlovu uthi baningi kakhulu abeZimbabwe abebefuna ukuba ingxenye yalolu hambo, kodwa ke imithetho yokufola ngalesi sikhathi se-coronavirus yiyo enqabele abaningi ukuthi babe ingxenye. Mele Studio 7 eJohannesburg South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi amasosha akwele Mali enze ukungekho emthethweni kulandela ukuhluthuna umbuso lokubopha obengumongameli umnumzana Ibrahim Boubacar Keita lobese ngumsekeli wakhe. URamaphosa ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-African Union uthi amasosha ahluthune intambo zombuso kumele akhulule uKeita lomnumzana Boubacar obengumkhokheli welizwe. Kule nhlanganiso eziningi emhlabeni wonke jikelele ezicothoza okwenziwe ngamasosha la athi kuza kwenziwa ukhetho kulelo lizwe esikhathini esifitshane esilandelayo. Kulabadabuka eZimbabwe abathi okwenzakale kwele Mali kubakhumbuza ukususwa kwayengumongameli umuyi uRobert Mugabe. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkwananzi uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Khona dube ukusuthuna umbuso akukaze kwaba into enhle noma kungaze kube kuthenda. Yebo abantu bangagijima abangena izitalada ngenxa yokuthi umuntu othile wesebusa isikhathi eside. Kodwa ke akuvamanga ukuthi abantu abangena ngokuhluthula izintambo zombuso kube ngabantu abazobusa ngendlela eqondileyo. Umkhuba omubi mubi njalo ungaze uvumele ungene uzohlala ngaso sonke isikhathi usungumkhuba ozohlala ukhona usuziperpetuator loko kuthiwa i-tradition. So kumele kube yinto ongabelanga ijatshulelwe noma yiliphi ilizwe lapho ethe yenzakala khona. Lapho obona khona kusiba likhulu emfokadube ayizukuba ngeyokugcina. Ikhona enye ezokuba khona, ikhona enye ezokwelama eyinye eyiza neyinye kuze kuye kulungiswe. Kungumkhuhlane omubi kakhulu.
Ye, khonokhu-ke akukhumbuzi okwenzakala eZimbabwe.
Uyangikhumbuza mfowethu ngoba eliqala izwe laseZimbabwe ukuthi kube nabantu abangena embusweni ngokuhluthuna okungekho emthethweni njengoba nje sazi ukuthi ungenile umlandela ngaleyo ndlela. Kwabhadalazwa kwenziwa izaba kwathiwa kukhona ama-election wangena kodwa sikwazi ukuthi ukhona khonaphana ngenxa yokuthi besebenzisa izimpande zekhulu. Uvele nanamhlanje ngumuntu ongene ngezithelo zekhulu ngokuhluthuna. Akuzukuphetha ngaye. Akazukuba nguye ukugcina ukuthi angene njengomuntu ozokhongozela izithelo zekhulu. Kukhona omunye la ozomkhupha. Naye lo ozongena kukhona omunye ozomkhupha. Kuze kulungiswe lowo mkhuhlane uvele uqedwe nya izwe lithunqiselwe kuxotshwe umoya lo wokuhluthuna kwezitambo zombuso.
Umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ekuqaleni kukaNhlangula, uhlangothi lukahulumende weMelika eliphathisa amazwe omhlaba kunhlelo zentuthuko olwe-US Agency for International Development, USAID, luphe izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola, $350 million, emazweni ase-Sub-Saharan Africa ukuthi isebenzise ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Imali le ijonge ukubona ukuba imisebenzi yenhlelo zethu zokuhlenga imiphefumulo kanye lokunceda amazwe esebenzelana lawo kulokho, kusho umnumzana Chris Maloney, umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zeMelika ezwekazi le-Afrika. UMaloney uqhubeke ethi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo ngokusiza amazwe e-Afrika, ethi okumenza alale engalele ibunzima lomonakalo osudalwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
What I mean by that are the economic issues, right? So we're spending a lot of time right now thinking about things like food security.
Engikhuluma ngakho kumayelana lendaba zomnotho. Siqeda isikhathi esiningi sicabanga ngendaba zokutholakala kokudla. Indaba eziphathelene le-USAID. Liyazi ukuthi imvama sisebenzela emaphandleni kodwa ngalezi insuku lasemadolobheni sokuqansa lomdubo lendlala.
Udubo esihlangana lawo okwamanje emazweni e-Afrika yikusebenza lamazwe angazinekelanga ukusiza abantu babo ezikhathini zobunzima okuyizinto ezenqabele ukuncediseka kwalamazwe njalo basebenzisa umkhuhlane we-COVID-19 ukuqinisa umbuso wabo wongcindezelo kuzwekazi le-Afrika, kusho uMaloney.
So for example, there's been over 20,000 Zimbabweans.
EZimbabwe sikhuluma kanje kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ababotshiweyo besetheswa amacala kwephula iziqondiso ze-lockdown. Kulemibiko njalo yokwephulwa kwamalungelo oluntu, ngakho kumele sicabange kabanzi ukuthi singasebenza njani nehlanganiso ezizimele uma kunenkinga ezinje.
Kunjalo nje uMaloney uchaze ukuba kulale mibiko yamanga esabaliswayo ngomkhuhlane we-COVID-19.
So we actually just spent a grant in several countries in the Sahel and other parts of.
Ngakho kule mali ethile sesithe sayisebenzisa eSahel lamanye amazwe eWest Africa kumisakazo lenhlanganiso ezizimeleyo ekumelaneni lembiko yamanga ekuthini sikhuphe imibiko yeqiniso kulamazwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Maloni uchaze ukuba uyethemba ukuba ubudlelwano bobungane lolwazi abalalo ekusebenzelaneni lamazwe awe Afrika okuminyaka leminyaka kuzabanceda kunhlelo zokumelana lobunzima kanye langomonakalo osudalwe yi-COVID-19 kanye lokuqhubeka kwezinye inhlelo zentuthuko ezigabeni ezehlukeneyo zempilo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilazo ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.